kukhanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactics ama-China, ngoba ungazukhumbule ama-China yiyo ebekade senza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yaforswa ukuthi ilende, ukuthi yehle eChina kanye. AmaChina, abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi, i-crew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala. Basala ngethemba beyikopha. Lakanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le, khanya balingiselela wona lawa ama-tactics. Kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned. Akula pilot obakade ezabadubula back. Ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo, ngabe udubulile. Kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot. Lokhu yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana. Njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters. Akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kumbe isifiyo. Influence iRussia yiyo nje phomba ukuthi kuseduze. Kodwa isikliye uba into eyenzakale ku-international waters. Uma impi yesithathu isenzakala, ngalesi senzakalo kangiboni ngoba akula sosha leMelika elilimeleyo kumbe eleRussia. And bayatsho ukuthi abeMelika akuqali into ehlale isenzakala.
Wona amabutho akweleRussia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na, kumbe njengokutsho kwezinye ingcwethi zeleMelika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sehluku.
Inti yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze, kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba yisizathu. Kodwa lakho singakwazi okungakhlobisa izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo, amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mthina nje abangawudlalisa. Loku okunye singathi ngama-mind games, ngama-psych games, amaChina lawo ayesekwenza lokhu. Kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela, athi mana sizithathele. Kodwa khanye ama-America ayebalekisile, bayehlisa iloba beyitsho ukuthi ilimele. Khonapha bafundiseni i-America la ifundile ukuthi how we can avoid lezi nxaso zibuya and how we can deal with the situation. And amaRussian labo clearly they didn't shoot it down ngoba it was over international waters. Angazi ukuthi ungabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi. Angakulokho.